Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kalingani tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 26 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Umprofeti othi abantu bangaze bakwelatshwa, hayi kangikholwa mina ukuthi angabe eholelwa ngumoya oyingcwele ngoba nangitholanini iTestamente elidala, siyakwazi uNamani wathi la maleperi kwathi wagijima egeza emfuleni, kumele kube lesenzo osenzayo wena ogulayo lawe.
Babikwa bebalutshwana abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba endaweni ezifana leMashonaland Central iningi ingabakhonza ezinye inkolo ezikhuthaza abantu ukuba bengahlatshwa.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi ngenxa yokukhula kwama-numbers e-COVID-19 isihlasele lathi njengedolobho kuzisebenzi ikakhulu ezesuwa.
Ikhansili yakobulawayo isisehluleka ukulungisisa izitishi zamanzi angcolileyo aphuma kuzambuzi esezidabuka ndawana yonke edolobheni leli. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo ehlose ukuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umprofita olodumo u-Emmanuel Makandiwa wayesithi abantu bengemukeli ijekiseni ye-COVID-19 ngoba isetshenziswa ngabelungu ukuthabalalisa abensundu. Izolo uguqule ingqondo wathi abantu kumele bayehlatshwa. Umbiko wakuqala waphuma emsakazweni kamabonakude owe-Christ TV osebenza phansi kwebandla lakhe elokholo ele-United Family International Church. Kodwa izolo uphuma emsakazweni munye esithi akazange atsho ukuthi abantu bengahlatshwa kuvidiyo ecine isabalala enkundleni ezijeneyo zokukhulumisana ezebulenjini ezigoqela oWhatsApp, Facebook, Twitter lezinye. Kodwa kwezinye indawo ezifana leMashonaland Central kubikwa bebalutshwana abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba iningi lingamakholwa esipostoli angahlatshwayo ijekiseni kumbe kwamukela imithi ezibhedlela. Lokhu kwenzakala kulabantu abaningi abakade bemadolonzima kudaba lokuhlatshwa ijekiseni le, kodwa sebephithizela kuyahlatshwa ngenxa yokuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende ngempela sonto wamukele amajekiseni amanye njalo ayisigidi esisodwa asebehlatshiwe ijekiseni le elizweni okwakuqala lokwesibili sebesedlula izigidi ezimbili 2 million elizweni elilabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Sixoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe ukuthi uthini ngamakholwa athi kawafuni kuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19.
La vele lona imala elithi umprofethi liyinkinga yona lona ngokwalo ngobana lokho okuprofitha sokukhona okunye wakhona kunzima ukuthi kwehlukaniswe labaprofethi basendulo ababesima ngeqiniso kuzwakale kubonakala ukuthi bakhuluma ingqondo kaNkulunkulu. Laba bakhathesi iningi labo kuyasolisa kungathi kukhona abakuhlosileyo mhlawumbe udumo mhlawumbe inotho mhlawumbe okunye nje kuzabanika ibizo. Kodwa ke umprofeti othi abantu bangaze bakwelatshwa, hayi kangikholwa mina ukuthi angabe eholelwa ngumoya oyingcwele ngoba nangitholanini iTestamente elidala, siyakwazi uNamani wathi la maleperi kwathi wagijima egeza emfuleni, kumele kube lesenzo osenzayo wena ogulayo lawe ukuze izinto zakho zihlangane kubonakale ukuthi uyafisa usila kuloko ongabe ulakho yini. Ngakho ke laba abaprofeti abantu bangayihlatshwa bangikwazi ukuthi bathi abantu benzeni ngoba lona iBhayibheli ungalicubungula kuhle usukela kuGenesis usiya kusambulo. Zinengi indawo lapho abantu ababeselatshwa khona basile. Hathi kwakunje kwakuphonguvuka nje umuntu esenjalo. Nxa wawenze engathintwanga kwakufuneka ukholo enhlizweni yakhe asebenze ngokholo lwakhe ukuthi adinge ukusila. Umprofeti umprofeti oweza intando kaNkulunkulu angimboni ukuthi angaba lolunya lokuthi abantu baphele nje.
Ngabozo abezokholo lina lithini ngabantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Njengoba sikhuluma nje kathesi, lithuba elihleleli kimi labanye nje abakholiweyo ukuthi abantu abasukume ngobuningi babo bayehlatshwa ngobana okunye sikukholwayo thina abanye yikuthi bona labo abasilethela izinto ezinjengakho ukuhlatshwa loku lamajekiseni onalawo ayisikho ukuhlakanipha kwabo kodwa yikuhlakanipha abawuthola kuNkulunkulu. UNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi njalo lezipho zabantu zivele zitshiyena.
Lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseGwanda. Ikhansili yakoBulawayo isisehluleka ukulungisisa izitishi zamanzi angcolileyo aphuma ezambuzini esezidabuka ndawana yonke edolobheni leli ngoba iningi lezisebenzi kulolu hlangothi zisemakhaya zihlaselwe yi-COVID-19. Izakhamizi zaleli dolobho lazo ziyakhonona ngokuminyana okukhona kuzo zonke izibhedlela lemakilinika lapho kuhlatshwa khona ijekiseni ye-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube wethule umbiko ecela izakhamizi ukuba zibabekezelele ngoba iCOVID-19 ihlasele kakhulu izisebenzi zabo osokusenza ukuba eminye imisebenzi emele yenziwe ike imiswe okwesikhathi besalinde ukuba izisebenzi zabo zisile. Isikhulumi sekhansili unkosazana Bongiwe Ngwenya uchasisa kabanzi ngodaba lolu.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi ngenxa yokukhula kwama-numbers e-COVID-19 isihlasele lathi njengedolobho kuzisebenzi ikakhulu ezesoa. Silama-teams aseku-quarantine lapho okube lama-members ateste positive. Owakhathesi ama-team angu-5 out of 8 are currently in quarantine and isolation. Sile reduced staffing levels to attend to ama-soa blockages idolobho lonke jikelele.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo engukhansila kaWard 1 uKhansila Mlandu Ncube uthi baphakathi kokulungisisa inhlupho ezidalwe lubhubhano lwe-COVID-19.
Silo hlupho bantu bakithi ngodaba lomkhuhlane lowo okhona i-COVID. Ungakhangela lezi nsuku kuyaqanda njalo ubuqathanise lempilo zabantu yokuthi abantu bakoBulawayo baphila ngokuzisebenzela. Kuba nzima ukuthi belandele izinqumiso lezo zokuthi behlale ngemakhaya. Kodwa bayeza beminyana kubo zubuko bezominyana ledorobheni bethekelane lowo mkhuhlane yikho kukhwelisa amanamba. Lize libone ukuthi into le lathi sithwalise nzima kunje kathesi. I-department yethu yesuwa imile kwamanye ama-department sesele team A1 kungenxa ukuthi laba abanye babanjwe belomkhuhlane lowo njalo abanye njengoba kuyisinqumo sakhona ukuthi ungake ukucatha ngelokuthi uke wasondelelana lalowo olawo okuyehlala ngikhaya bahlezi ngikhaya. So siyacela kakhulu ukuthi bantu asinanzeleleni singabekezela mhlawumbe umlimi uzasizwa ukusidlulela lesi siphepho.
Ngaphandle kokungalunyiswa kwezitishi zamanzi angcolileyo ezidubukayo edolobheni izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuminyana lokulinda isikhathi eside emtholampilo esedolobheni okuhlatshwa khona ijekiseni le-COVID-19. Olona amalungelo oluntu unkosikazi Khora Ndebele uthi uhulumende sekumele akhuphe abezomvikela lamapholisa afundela ezempilakahle ukuba bayencedisa emtholampilo emizameni yokuqeda isiminyeminye.
Kuneseminyeminye esikhulu kakhulu kuma vaccine centers lapho kuthatha khona abantu lezibhedlela lapho kulendawo kuhlaba khona lesama clinic. Kuyinto enhle kakhulu kubona abantu at least they are now responding in a positive manner ku vaccination program leyo khona against COVID. Kuhlupho nje sokuyiminyana kwabantu ukuthengisela ukuthi ama vaccine centers la malutshwana akukhitho even ama soldier army abalaphana abasebenza umsebenzi weze health lempila kahle baphume bancedisa indawo lezibe duzane ebantwini.
Ukansila ka ward 17 lo 19 kobulawayo unkosazana Sikhululekile Moyo uthi isiminyeminye sikhona eklinika yasePhumula ngoba abongi bambalwa amajekiseni awagcinwa ePhumula njalo abantu baphuma ngobunengi ethi abantu abalandele imithetho ye lockdown njalo bahlale emakhaya.
Uhlelo lokuhlaba i-vaccine COVID-19 luhamba kahle ePhumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwa ukuba balutshwane kwabomongikazi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uSikhwica Mfundo Solwayo Ngenya sekhuze uZulu ukuba axwayane lesiminye eminye ukuya ezimfeni kanye lokulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngobunono obuphezulu.
Awunye njalo sikuxwayisayo khonokho kade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalizi ukuthi abanye selilokhe liminyana yikho engakuxwayisa amahlaba ezulu konke khonokho esakukhulumayo kwama-face mask lokugeza izandla lokungahambihambi nje yikho nakuqakathekileyo.
Umunisipali wakobulawayo ubike ukuthi ukhangelele ukuqhasha abongi abalikhulu lengxenye 150 ukuze umsebenzi wokuhlaba ijekiseni ungaphazamiseki ngoba zikhona ezinye izisebenzi zekhansili ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela odokotela labongi ebezihlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ezihlolwe zatholakala zile COVID-19 ezingekho emsebenzini ezisemakhaya okwamanje ku-quarantine. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo ehlose ukuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwaziswe ngumongameli Cyril Ramaphosa izolo ntambama esithi ilizwe selisuke kusibanga sika-level 4 layehla laya kusibanga sika-level 3. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi ukuthengiswa kotshwala obekuvaliwe kwamaviki amabili sekuvuliwe. Abafuna ukuthenga utshwala bayenatha ezindlini bavunyelwa ukwenza lokho kusukela ngehola letshumi ekuseni kusiya kwelesithupha ntambama kusukela ngomvulo kusiya ngolwesine. Abafuna ukunathela endaweni zotshwala bavunyelwa ukwenza lokho kusiyatshaya u-8 o'clock ntambama.
Non-essential establishments such as restaurants, taverns, bars and fitness centers may be opened.
Zonke indawo ezithengisa utshwala sezivuliwe.
These establishments will however need to close by 9 p.m. to allow their employees and patrons to travel home before the start of the curfew.
Le yinto esemukelwe ngezandla zombili ngabamabhizimusi athengisa utshwala wona athi ukuvala lokhu sekubhilize imisebenzi eminingi. Amabandla ezokholo lawo aveza elomhlathi njengoba esevunyelwa ukuqhuba inkonzo noba nje engavunyelwa ukwedlulisa abantu abangamachumi amahlanu 50 ematempelini loba abalikhulu 100 kulabo abakhonzela phandle. Isikhathi sokwenqa abela uhamba laso sesincitshisiwe kancane njengoba sesiqala ngo 10 o'clock ntambama usiya ku 4 o'clock ekuseni ukuya kwedekelela kwezinye izabelo zelizwe lakho sekuvunyelwa. Umongameli Ramaphosa uthi nani labahlaselwa ligciwane le coronavirus kwele South Africa selehle lisuka kubo 20,000 laya kubo 12,000 ngosuku. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ukuvulwa kwezomnotho lokhu kuzasiza kakhulukazi
wesihlezi emakhaya abasebenzi abasebenza ema restaurant, abasebenza ema bar, abasebenza ema breweries, so bese kule mkhuhlane wendlala kodwa asithembi ukuthi kuzaba kuhle ngeke kubuye futhi kube kubi.
Leyi into egcizelelwa njalo ngumnumzana Nkululeko Mathe.
Kube sekunzima kungazaphile kodwa manje sesizakwazi ukutravela province to province. Laba ba-applyele ama 350 sebezakwazi ukuthi bawathole labo futhi abamabhizinisi otshwala bazakwazi ukuphika njengoba ethi ngeke sathatha into ezifana nentela kwezinyanganyana. Kuthi ke abaphuzayo siyacela zihlobo zikaThixo bezame ukubamba imithetho bemukulimazana futhi sibathole siyagcwala ezibhedlela futhi sesibuyela kuleli zinga esiphumekilo. Akukumnandanga ukuba ku-level 4.
URamaphosa umemezele futhi ukuthi uhulumende wakhe uzaholisa ama 350 rands kuzalwane zakwele South Africa ezingasebenziyo. Kanti ke lezo esezithelelwe ngumsebenzi lazo zizahola phansi kwesikhwama se-Unemployment Insurance Fund. Okwamanje sebesedlula izigidi ezimbili abantu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa kanti asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi esikhombisa over 69,000. Sebesedlula izigidi ezisithupha sebehlatshwe ijekiseni ye-coronavirus kanti uhulumende uthi kuhlatshwe abantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili over 200,000 ngelanga. Melisturo 7 Johannesburg kwele South Africa ngenguthuso Khumalo.
Elebotswana namuhla lithumele amasotsha aphose afike amakhulu amathathu ukuthi ayilwisana labalwa becatsha esabelweni seCabo Delgado kule Mozambique. Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi indleko zokubhadalela ukuthumela amasotsha la ngaphansi kwenhlanganiso yeSADC izaphuma esikhwameni senhlanganiso le. Intatheli zendaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kule Botswana.
Umongameli Masisi uthi amazwe wonke awenhlanganiso yeSADC kumele atshone esikhwameni aphathise ngendleko zokuthumela amasotsha kwele Mozambique. Elebotswana, South Africa kanye leZimbabwe yiwo awayekhokhela imizamo yokuthumela amasotsha eMozambique ngenxa yesimo sempi yomdeni esigabeni esingenyakatho eseCabo Delgado. Ekhuluma ngesikhathi ebona amasotsha aphosefika amakhulu amathathu i-296 akwele Botswana ephakama ngomvulo eLubeck seMozambique, Masisi uthi kuzaba nzima emazweni amaningi ukukhipha imali ngoba uhlelo lokusa ibutho Cabo Delgado lufike ngesikhathi kuliswa umkumemetheka kwe-COVID-19.
Your deployment comes at a time when the country is facing economic challenges.
Lokhu kuza ngesikhathi COVID-19 iphazamisa okuningi kugoqela ezomnotho emazweni amaningi. Kungakho uhlelo lolu luzaphathwa ngendlela yokuthi enye imali izavela ku-ofisi yeSADC kukanti enye izavela yo wonke amalungu eSADC aphatheke kulolu hlelo.
And personnel contributing countries.
Noma nje kungakhulunywanga ukuthi ilunga ngalinye lizakhupha malini, uMasisi uthi ukhandelwe ukuthi kuphoselwe kukhandelwe ubufitshane lobude besandla selunga ngalinye ngalinye. Umumo womnotho kawumanga kuhle emazweni amaningi anjengeZimbabwe kulokwesabela ukuthi indleko zokuthumela ibutho kwele Mozambique ungachiya elinye igodi elingathatha isikhathi ukuvala. Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo uthi noma kunjalo uqakathekile ukuthi kuthunyelwe ibutho eMozambique uyaphathisa elinye ilunga leSADC.
ISADC kufanele lokuthi ihambise amabutho ayencedisa eMozambique, kodwa kulento engisolayo ngendlela abenza ngakhona basuke baphuze kakhulu ukuthi benze okufanele bakwenze. Bayakwazi okufanele bakwenze. Imvukela mbuso leyi iqalise ngo-2017 masikhangela iminyaka emine yaqalisa.
Umoyo uthi khathesi ngabe wonke amalunga esenelise ukuthumela ibutho ngoba sekuyisikhathi ukulwisana kwaqala eMozambique. Uthi yikho iMozambique yagcina ikhangela eRwanda ukuthi ithole uncedo ngebutho.
Ilizwe laseMozambique selitshengisele lalo ukuthi liyabona ukuthi abantu beSADC bayaphuza. Ingakho selicine lisiya eRwanda eKigali ukuthi liyecela usizo. Ngokuzokwami banikwe amasotsha ayinkulungwane yiRwanda. Lawo masotsha ngokukhuluma nje aseseMozambique asebenza lamabutho eMozambique ukuthi bancedise kube lokuthula. Ngicabanga ukuthi bayaphuza kakhulu, ngicabanga ukuthi badinda ndawonye.
Kodwa iSADC yona yagcona iMozambique isithi iyo eyaphuza ukuloba isivumelwano esasizakwenza ukuthi kube semthethweni ukuthi amasotsha avela phandle kwelizwe angene eCabo Delgado. Amehlo azantshintsha abheke emazweni afana leZimbabwe ukuthi azathumela nini ibutho eMozambique, ikakhulu ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa engomunye okade ehamba phambili ukuthi kuthunyelwe amasosha eCabo Delgado. Ukulwisana labo malwa becatsha eCabo Delgado isigaba esinothe kakhulu ngamafutha ezimoto sekuthi abaphosi befike inkulungwane ezintathu i-3000 belahlekelwe ngumphefumulo kukanti abadlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-700,000 kabasela mizi. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani lasebefunyenwe bele coronavirus eZimbabwe ngalezi zinsuku ikakhulu umkhakha omutsha weDelta. UZulu ukhuthazwa ukunanzelela umkhuhlane wohudo olwenyumonia ovame ukubhaha ngesikhathi somqando esiseZimbabwe okwamanje. Lesi sifo sihlasela abantwana labadala, ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuyadinga usizo lokwelatshwa ngokuphangisa ukuze bengagcini besehlelwa yingozi yokulahlekelwa impilo. Okuningi asikuzweni kuMarka Peter Ntambe eseHarare.
Inyumoniya yisimo sokungena kwamanzi phakathi kwamaphaphu lokwanda kobomvu kulezo ndawo okubangela udubo lokungaphefumuli kuhle emuntwini oyabe esehlaselwe yiyo. Udokotela Anthony Mthombeni uthi lokhu kusuka kudale i-infection phakathi kwamaphaphu kube yinkinga.
Inyumoniya vele iqalisa ikhozwa yini? Ikhozwa yamabacteria kumbe ngakhozwa amavirus kumbe ngakhozwa amafanga kumbe ngakhozwa ukuthi umuntu angahlanza sithi aspiration pneumonia xa ephalaza nabana abesegila amahlathu sometimes ayingena phakathi kwamahlathu ekungakhosa ukuthi esiswini kubuya kule acid chloric acid iyahambe iyetshisa phana nezithwala leziyana ezingenayo phakathi kwamaphaphu iyakhoza what we call inflammation.
Uqhubeka ethi umuntu wonke usengozini yokuhlaselwa yilo mkhuhlane, abadala nabancane.
Uzabona umntana wakhona hayi nothi zinomntwana endile mntomdala wabona uzabona
umnumzana Splendid Chifamba wehlanganiso yezempilakahle Health and Wellness Center uvumelana loMthombeni ethi abantu kababe lolwazi lwalabo abasengozini yalesi sifo behlale beqaphele. Udokotela Michael Vere wesigaba sezempilakahle kukhansela edolobha leHarare uthi lesi sifo babhekana lodubo lokwanda kwaso ngesikhathi somqando esikiso kwamanje, exwayisa abantu ukuba bayefuna usizo ngokuphangisa bangabona izibonakaliso zaso.
Amakliniki ethu onke alamanesi enelisa ukwelapha izifo ezifana le-pneumonia.
Abenhlanganiso emela izakhamizi eye-Combined Harare Residents Association bathi bayajabula ukuba umasipala wenelise ukuvula amakilinika akhe, kodwa lokhe becela ukuba indlela asebenza ngayo ilungisiswe. Okusekelwe ngumgcinisihlalo we-board ye-Harare Residents Trust umnumzana Albert Mazula.
Sibona amakilinika ayazama ukwelapha abantu, kodwa udubo esilalo kakhulu ludubo lokuswelakala kwemithi. Imithi kayitholakali kangako, abanengi bayabhalelwa imithi okumele ukuthi bayozithengela mafemisi.
Odokotela bathi inyumonia ikakhulu yohlobo lwamabacteria iyelapheka kalula ngokusebenzisa imithi yama-antibiotics, kodwa kusiba lobunzima lapha nalaphaya kuhlobo lwe-viral pneumonia le-fungal pneumonia, okuyikho kuqakathekile ukuba abantu babone odokotela masinyane ukuze bethole uncedo. Inyumonia yabantwana ibikwa ihlasela abedlula izigidi ezili khulu 100 million emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika kunhlolisiso eyenziwa kumnyaka ka-2017 kulumkhono. Ngimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo umdlali weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uSikhanda Raza uthi ikusasa yaleli qembu inhle loba nje linqotshwe ngele Bangladesh kumidlalo egoqela eTest ODI kanye leT20. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Uraza uthi iqembu leZimbabwe litshengise ingxubela phambili kuyo yonke imidlalo eliyidlale leqembu leBangladesh loba nje belingela abanye abadlali balo abathenjiweyo abalesikhathi eside bedlalela iqembu lesizwe.
Kuyo yonke imidlalo sitshengise intuthuko ethile kwizigaba ezitheneyo zomdlalo. Akukho lula ukudlala imidlalo efana lale singelabadlali abalolwazi olujulileyo. Sonke siyakwazi ukuba baqakatheke kangakanani abadlali ababalisa uSean Williams, uCraig Irvine kanye loBrendan Taylor. Kodwa indlela abadlali abasakhula abadlale ngayo isipha ithemba elokuba ikusasa yethu inhle kakhulu uma singenelisa ukulungisisa amaphutha amancane okuyiwo adala umehluko kumpumela yomdlalo.
Iqembu leZimbabwe leBangladesh adlale umdlalo owodwa wohlobo lwetest wona ophelele eBangladesh lingqobe ngamaranzi angamakhulu amabili lamashumi amabili 220. Ngemva kwalokho amaqembu la adibane kwimidlalo emithathu yohlobo le-One Day International njalo eleBangladesh lingqobe kuyo yonke kwasekusiba khona njalo imidlalo emithathu yohlobo le 2020 yona efike emaphethelweni eleBangladesh lingqobe kwemibili kwathi eleZimbabwe lanqoba kuwodwa. URaza uthi okumpha isibindi ukuba kule midlalo embalwa lapho abancintiswe baze banqotshwa umdlalo ususemaphethelweni.
Kwimidlalo emibili e-ODI siluse kwaze kwaba isigaba sokugcina esomdlalo. Yinto esiyikhulume ngayo singabadlali uba kungaphi lapho okumele silungise khona njalo kuzamele sibe ngabantu abazizwa bele phango lokuba benqobe kudila lapho izinto asihambeli kuhle singethukini.
Umdlalo osakhulayo Wesley Mandevere ngomunye wabadlali abatshengise ukuba ikusasa yeqembu ingabanhle njengoba ikhethwe ukuba nguye umdlali odlale kuhle emdlalweni wesibili we-2020. Ngolunye udaba olumelana lezemidlalo, abanye babadlali bakwele Zimbabwe abakwele Japan kuyaphatheka kwimidlalo ye-2020 Summer Olympics abathi uDonata Katai kanye noPeter Pearson Kilpin kabayenelisanga ukuncintisa baze bathole imendulo. UKatai uphelele kumahits omncintiswano wokuntsheza owe-100m backstroke wathi uPearson Kilpin yena ufinyelele kukota final yomncintiswano wokugwedla owesingle sculls wasephelelwa ngumphako. Ngolwesibili umdlali wobhukutsha uPeter Wessler uzancintisa kumncintiswano we-100m freestyle. Ngolwesine mhla zingamashumi amabili lathoba munye uScott Vincent uzaphatheka kumncintiswano wegolf, ikanti umdlali wokugijima uNgoni Magusha yena uzancintisa ngomgqibelo mhla zingamashumi amathathu lanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Lokhu sikudaba lwezemidlalo. Peter Wessler omele iZimbabwe emdlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games kumncintiswano wokubhukutsha we-100m freestyle ukhangelelwe kuba uzangqikilana labanye kusasa kwele Japan. UFrederick Ndlovu okhokhela abamelele iZimbabwe emdlalweni lethi balethemba lokuthi uPeter uzanqoba emdlalweni wakhe. Omunye wakhe uDonata Katai kwehlule izolo ukuba aqhubekela phambili loba nje enqobe ababili e-Aquatic Center eTokyo. Kaselisanga ukungena kuzinga eliphezulu elabantu abadabuka emazweni atshiyeneyo abalitshumi lasithupha. Ndlovu utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abamele eZimbabwe bazazama ngamandla wonke ukuba bathole izicoco ezilohlonzi.
Babili asebeke bangena kumncintiswano uPPG owe-rowing usesalele ngamanye ama-races mhlaka 29 and then sibesibe Donata onguye akade ebhukutsha izolo useqedile and then asebesele kathese ngolo ogijimayo wesiqubu ekuthiwa Ngoni Magusha umdlalo wakho wokuqala i-100m. Kuso ubuya uthiwa nguScott Vincent owe-golf and then owokugcina kuso siba nguPeter Wessler nguye uyabhukutsha kusasa ngo-7 ntambama.
Akusitshele kancane ngoPeter Wessler.
Okwakathesi uhlala eMelika yikho lapho abhutsha ekhona ithola ubunono ubu le coaching engaphezulu nguye ke obamba ama singathi ngama national records amanengi so sinethemba njengokuthi njengana umfana ngomncane osakhulayo qala ukubuya lapha kuma Olympics njengabanye bakhe bonke ngoba vele iqembu lethe leZimbabwe ilaba ngalaba sakhulayo abasebancane bazathola sibili ifundiso le confidence enkulu le experience ukuthi xa sesikhangelele uFrance 2024
ye wozo where ke uVincent labanye laba nomakhosha abaminjani
uVincent ungakhumbula ngengamuva omunye wababili labana esingathi baqualify straight by ngokukompyutha abazange bethola esingathi ngesilungu ngama invitational slots so bele ukuthi njengoba levele iranked waba ngomunye wabaphezulu abadlala igolf sinethemba ukuthi hayi mzwana sithi uyangena laphana emdlalweni wakhe kukhona esingakuthola
uFrederick Ndlovu ukhokhela abamelele Zimbabwe abasemdlalweni ye 2020 Tokyo Olympics Games ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 eseTokyo kwele Japan silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.